Ngiyabonga msakazi ngikubingelele ngibingelela abalaleli emakhaya ngibingelele nolobhala jikelele lo sabambile kwesikhathane kungakayiwa kunkofa ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo ubethilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khona okuya ukuthembisa abantu sikhuluma nje sikhuluma ngoba kuthiwe lathi ngeyethu umzwilo babuchamisa emuva ekhuluma kaningi esithi hayi laba sezizanu labo bayabizwa bonke nje abantu beZimbabwe lathi singena khonapho phela andathi singamaZimbabweans kwathiwa bonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le so besikhangelele ukuthi inhlanganiso zoletha utshintsho idemokhrasi nakho konke manje ma sebeqala labo kufana lezanu-ke yikuba kuthi abangu wasephakama wasethi hhayi ake ngilungise ngithi ngivisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi yikho lapho esiya khona indlela ezosebenza ngakhona so laba abangakatholi incwadi emsakazi hhayi bazoyithola ngicabange ku-DHL bangalenzi iphutha-ke bazame ukuya ephalamende ngoba barikholwe ngo-section 129-1K hayi bavumeli vele ukuthi bangene nje ephalamende bangafika nje laphana bazofika bathuthuze ama-visitors bafaka ama-ID behlala phezulu le kodwa ukungena phakathi hhayi abasengabahlonitshwa nje abasakwazi ukungena iziye phela indaba yakhona enkantolo
siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba manje lelalithini ngalokhu
benze kahle kakhulu ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi kungabi khona othi yena ye izanu lekhu izanu lokhana khumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezanu njengoba uthabanga kahle oba uthabanga yena lo abantu abamazi asebekhuluma kake ngaye bethu bedakiwe eshabhini kwathini kwathini yo oba uthabanga bekucluster team edinga south elidwa ngu-honorable Kapuza yena lo abamphikayo abantu abamazi bamfaka kucluster bamhambisa le ukuthi ayosebenza uranile kuma-primary for ilobhengula magwegwe waphuma number one futhi in terms of ukukhethwa ngabantu ngiwo ayiphume ngu-number one basebe-robha bamrobhayo kodwa-ke hhayi asisekho lapho namuhla into ekhona ukuthi inkantolo izofika laphana ibisifuna-ke i-constitution uba kuthi abangulayo laba abanye abala kodwa-ke angiyichiye leyo ngingaze ngathi pre-empt the court anti yabona inkantolo izobheka konke lokho kodwa mina ma ungambuza mbona ngathi uba kuthi abangu umi ku-footing e-right kakhulu e-solid ngoba ukhuluma ngokuthi ufuna ukuthi njengoba kuthiwe yinto yabantu le abantu kube yibo abakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese kuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le yinto phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye kuthi abazoncedisa qu sobe ngama-councillors abakwazi nokukhuluma nje igama eliyi-one lesindlu abakwazi nje ukulikhuluma so-ke hhayi mina ngiyambonga ubaba uthabanga uliqhawe elifuna ukufisela le nhlanganiso ethe iyinhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi hayi zikhethele endlini ethatha abantu bakubo ifike ithi hambani laphana emathebeni ifike lingene kube yini eliphetheyo.